Umqondisi wezimsa ekumnumzana Shingira Inandara utshe le committee yedale leparlamente ebona ngezemfundo lamhlanje eHarare ukuba inhlanganiso yakhe ihlola amaphepha emihloliso edlula izigidi ezisithupha 6 million ngomnyaka njalo ebhekana lobunzima bendleko yalo msebenzi okwenza ihlale ilesikwelede esedlula izigidi ezintathu zamadola emelika ngomnyaka. Ngakho ke sebedinga ukucela uhulumende ukuba abavunyezwe ukuhlawulisa imihloliso kaGrade 7. Uthi bazama ngayo yonke indlela ukubhadala izikwelede zabo ethi sebesebenzisa le mali ebhadalwa ngabazali bebhadalela imihloliso yokubhadala izikwelede zabo noma imali le imele iye kuhulumende ethi kodwa lokhu bakwenza bevumelana lohulumende. Lokhu kuphambana lemizamo kahulumende yokutholisa umuntu wonke imfundo kunye nesisekelo sombuso esilungisayo esithi kulilungelo lomntwana wonke ukuthi athole imfundo yaphansi. Osaphethe isikhundla sikamabhalane kwezemfundo umnumzana Crispin Bora utshele umhlangano ofanayo ukuba imbiko ethi basebenzisa abezomvikela ukuqhuba imihloliso ngesikhathi ababalisi bekhonona imisebenzi ayilaqiniso. Lokhu ukutsho ephendula imibuzo yamalunga edale yokuba imisebenzi enje ingaphazamisa iphinde yehlise isindo semfundo yakuleli. Uthe imfundo yeZimbabwe iyamukelwa emhlabeni wonke jikelele njalo ilosekelo lweCambridge. Uthe liyaqansa inani labantwana ababhala imihloliso kaGrade 7 O-level le-A-level minyaka yonke okudala indleko enkulu. Noma kunjalo uthi linhlanganiso yenelisa ukuqhuba imihloliso ngesikhathi okwenza ukuba ithathwe njengenhlanganiso eqhuba umsebenzi wayo ngobunono obukhulu. Umnumzana Nandara uthe ukwa